indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ekhaya. Okulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19.
Sizixoxwe izimali abantu basukumile ngakho ke ngeTuesday. Izimali lezizayo kobulawayo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi azajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kuxotshwa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona. Ngezinye indlela mina ngithi hayi, kwenzakala into enhle kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 56 asebegule umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwabantu laba sokusile abangamajumi amathathu lantathu 23 kwabhubha abane. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokuhlolwe abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 36,538. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika njalo ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5,334,675 asebetholakale belomkhuhlane lo. Kunani leli kulabafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 341,513 asebebulewe iCOVID-19, kube njalo labedlula isigidi asebesilile. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwele Melika lapho osubulele abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,046. Kusenjalo kulabo dabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebedinge imali edlula inkulungwane ezilithumi lantathu 13,000 yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo phansi komkhankaso obizwa ngokuthi ayemfobulawayo. Omunye wabadinga imali le ngumnumzana Mncedisi Nkolomi ohlala eDallas, Texas.
Sizixoxwe izimali abantu basukumile ngakho ke ngeTuesday izimali lezi zizayo kobulawayo. Ayemfobulawayo COVID.
Singathi selibuthanise imali enganani?
Sesile 13,000 okwamanje.
Singathi okwalenza sibili laba lentshukuntshu yokuthi likwenze khona okugwini.
Yikubona iswelo ezisekhaya ezikobulawayo ezibhedlela London.
Umgcini sihlalo womkhankaso lo umnumzana Busisa Moyo ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqhubekela phambili kahle umkhankaso lo wokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sesihambe umangwanyana kodwa kusesekhatshana lapho kumele sifike khona. Saqalisa sikhangele izibhedlela ezimbili, iThorn Grove le ekusuleni Joshua Mcabuko Nkomo Hospital. Kodwa lapha sixwayisana lohulumende kwabasobala ukuthi kuyafunakala ezinye izibhedlela ezizancedisa ubulawayo ukuthi alungiselele impela ukulwisana lebhubhane le-COVID-19. So basebengezelela izibhedlela okumele zikhangele impilo ikhangelenelo le-testing. It's a testing center kule laboratory khonaphana abayenza khona i-testing. Besibancedisa nje sibasiza ukuthi bathole into ezithile ukuthi bayenelise ukwenza i-testing ukuhlolisa ibhubhane lele le-COVID. Then imata data yokubesenza bale ama-wards abayenzayo sebelungise imbheda 16 bekhangele ukungezelela ukuthi bafike ku-32. I-UPH layo isikhangelwe ukuthi engxenye kunga njengoba lezi ezinye izibhedlela for ama-cases asevie ukuthi layo singayilungiselela na ibe ready ukwamukela aba thola le ngcoda za COVID. So kodwa sesihambe umangwanyana iZone Groove Hospital sesibona ngani sesifike endaweni lapha engathatha abantu abangamajuma amabili 20 people imbeda lesilungisiwe sesikhangelele le piped oxygen ikhonje ngathi okusebenza.
Okwamanje ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulabantu abaningi abakhala ngendlala. Omunye wabo umnumzana Mpumelelo Mafu uhlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Hayi, thina sibhekana lobunzima emakhaya lapha. Sinanzekela ukuthi uhulumende lokho esithi ukudla kuyayehla ezitolo, ukudla kuyakhwela, izinto zonke ziyakhwela, akulalutho oluyehlileyo. Into ebuhlungu yikuthi abantu abasebenzi. Abantu bengasebenzi baphila ngokuzidingela. Ngokuvuka ekuseni abantu besiyadinga. Yikho udube sibhekana nalo. Njalo impuphu le kuthiwa iyachipha, thina kasiyiboni. Lokho esezwa kuphela uhulumende le ethembisa ukuthi impuphu isichiphile. Kodwa thina sikhalaza kuhulumende ukuthi kathi impuphu yangkhona ichipha ingapi kwakhona. Ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kathi sebezitholela ichance yokuthi bethole yokutshontsha izimali ezikhwameni zethu. Yilo uhlupho esilalo kakhulu lapho esithi ngabe uhulumende uyazwela. Ngoba kulabanye abangatholiyo, kulabanye abatholayo.
Baningi abakusimo esifanayo loba nje uhulumende esithi uzama ngamandla wonke unceda abaswelayo. Kodwa ke ozibiza ngokuthi nguMandlovu ohlala eSt Joseph eMatabeleland South uthi kumele uhulumende ancedise abantu ukuthi bazidudukise hasi ukuhlala ebadingela ukudla.
Sele nzima siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala indlala indlala. Yebo, ye siyakuzwa kwendlala, kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke, kayisigebhele amadamu kukanye ubuvila bethu. Silime imbhida lathi singabi isikhala sithi uhulumende, sikhanye kusiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, silime imbhida itamatisi. Ma ulimile imbhida letamatisi sitamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthole ukudla, ngoba ngathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo kwezindawo kakufika.
Odokotela bathi kumele abantu baqhubekele phambili ngokungahlangani labanye isikhathi sonke ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amalunga ebandla leli eGoromanzi West, lapho umuntu othi amele khona indawo leyi edalele ePhalamende, asemlobele incwadi emazisa ukuthi uzahlaliswa phansi athoniswe amacala ambalwa. Amalunga la athi azalandela iziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli ekujeziseni uMuthodi oxotshwe nguMnangagwa kulandela akwethule ebulenjini bokuxhumana obetwitter, lapho acodoze khona abesifazana abathathu abakubandla le-MDC abathi bathunjwa batshaywa kabuhlungu ngabacatshengelwa ukuthi badlelana lohulumende kaMnangagwa. abathathu laba ngonkosazana Joana Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri, lonkosazana Netsai Maroba, abathunjwa betshengisela emagoqweni bekhonona ngokuswelakala kokudla. Umuntu othi wathi abantu laba bathunjwa ngabanye babo abakubandla le-MDC waphinde wathi kukhanya batshaywa ngenxa yokuthi babesenza imisebenzi yabathengisa imizimba. Lokhu kwahlupha kakhulu abantu abatshiyeneyo ogoqela uhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomtodi obikwa ukuthi usanda kutshontshelwa impahla endlini yakhe eHarare. Kodwa ke sixhume umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF othi umnanikagwa wenza kahle ukuxotsha umtodi umsebenzi.
Wese kufanele ukuthi asuswe laphana esikhundleni sakhe ngumongameli. Ngokunjalo mina ngangukhangela mbona kuphuzile ngoba kube sokukuningi kakhulu okwizinto okulobubhanxa akade sokwenziwe ngumtodi. Ekade nxa sikukhangela sikubona ukuthi umuntu lokafanelanga ngitsho ukuthi abe khona phana lapha kade khona. Awutshengisile wabonisa ukuthi vele kade engafanelanga ngento kade ezikhiphe emlonyeni wakhe ezokwehlukanisa abantu ezetribalism efiyela lokhu la kwehlasela omongameli babanye amazwe ephongo ewumana nje njengomuntu othi nxa enathi iwhisky uyabe ziwumanela. Lokuthi bethembeni mina vele kangikwazi lokuthi awugcinwe lanxa kade senza ubhanqa wonobo mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona.
Ugawule uthi kumele abantu abaqhatshwa nguhulumende bahloniphe uZulu.
Kwenzakala into enhle kakhulu ukususa abantu abanjengalabana ngoba ihulumende le imele itshengise ukusebenza okuhlelekileyo labantu abahlelekileyo. Abantu abangahlelekanga badingakali duzane lehulumende yethu. Ngezinye indlela umongameli uyenza into enhle kakhulu ukususa umuntu onjengayena lwana kusho ukuthi ngezinye indlela wesenza into imisebenzi yake ngobubhanxa. Kade sibone sehlasela nama-ministers ethu, ama-ministers esehlasela nabo Sibusiso Moyo, uminister we-foreign affairs esehlasela nabo Monica Msangwa, uminister wakhe kuministry yakhe. Kungasetshenzwa njani? How can it be ukuthi abaministers ezephuma sokuhlaselwana sokusenzwa njani? Mbona ngani icebo likamongameli lelo kumsusa laphana libe lihle kakhulu, silamukela ngenjabulo enkulu kakhulu. Sifisa lokuthi ngabe le nyawo zakhe lapha kade ehamba khona ngale endaweni yamahhofisi nemono omuntu apha bazithanyele zingabi khona. Asibafuni abantu abanjengalaba abalobubhanxa bokwehluleka kusebenza ngale ndlela abalobuchapha engqondweni njengabomtodi.
Umtodi obe ngumsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokwethula kwezemibiko waziwa ngokucula umculo wohlobo lwerumba. Abanye bawubiza ngokuthi indombolo. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umuthi olungiswayo okwelapha umkhuhlane we-coronavirus olungiswa kwele China uveza ukuthi ulakho ukunceda abantu loba nje kukhanya engani ulakho ungenzi kahle emizimbeni yabantu. Lokhu kuvezwe kugwalo oluhlonitshwa ngabezempilakahle olwe The Lancet olwethule umbiko lo ngolwesihlanu. Lokhu ngokokuqala ukuthi wethule umbiko ngomuthi olungiswayo okunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kule mithi edlula ikhulu elungiswa emhlabeni wonke jikelele elokhu isahluzwa zingcwethi zempilakahle. Kulabantu abangamathumi amane 40 asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 abangene imithandazo e-Baptist Church e-Frankfurt kwele Germany. Abantu laba bahamba endlini yokukhonzela ngeviki ephelileyo. Kwele Germany abantu bavunyelwa ukuthi baye esontweni belandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ye-Africa Union CDC ibika ukuthi sokulabantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumzwekazi le-Africa abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,412. Ibika njalo ukuthi phakathi kwabantu laba sokubhubhe abayi 3,246, wathi-ke abedlula inkulungwane ezingamathumi amane 42,626 basila. Abokholo lwesimuslim sebephule imilayo kahulumende kwele Cameroon evimba ukukhuleka emigoqweni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu laba bathe gwaqa eYaounde namhla babamba imithandazo yabo njengenhlala yenza besithi kuyabe kuyikudelela umprofita omkhulu uMohammed nxa bengakhuleka bese zindlini. Uhulumende uthi wesaba ukuthi imikhuleko le izamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. So kulabantu abedlula inkulungwane ezine, 4,400 abalomkhuhlane lo kwele Cameroon. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udabalethu lwesithembo. Lokhu esilobaba uMqondobazi Magonya, lo mama usakhilelilene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi bathini ngodaba lolo.
Uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo, nxa sesiqokodiwe sesima emnyango uzasemukela. Kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ule thuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli, kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo Madube abangasemukeli. Kodwa nxa sesikhona sesiqokoda emnyango, hhawu umuntu uyaqonda, uyaqonda abe ngusoloboni
Madube.
Lale.
Kambe dadwethu, nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami, okubona kungcono yikufa ukuthi ngibe lama girlfriend amabili phandle kunokuthi ngidingele unyane wenu. Ufundile lawe udokotela umfazi wokuqala labantwana lawe sihlezi laphana, ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor, ngimzalisi ube labantu abakhe laphana. You know, the imizi yami yompili, you know, akekho othela komunye udokotela wena la ungu-auditor laphana, she's accounting, ngama-professionals zonke lami ubaba ngiyi-professional. Kambe ukubona kungcono yikuphi Madube, ukuthi ngibe nama-girlfriend amabili phandle kumbe ngudele unyane wenu libe babili, ngibe faithful to both of you?
Madube, Madube,
yabona indaba leyo Magonya?
Yebo mama.
Mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho, ukuhlonipha okukhule engakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo, hlala phansi lami ukhulume lami ungitshele ukuthi Madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki. Ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinge umfazi wesibili. But okuza kwenza ukuthi udinge umfazi wesibili, i-option olayo yokuthi usubone ukuthi mina ngisendlini anginelisi ukuthi nginike izinto ozifunayo. So i-best way ukuthi mina ma nginelisi ukuthi wenibe labafazi ababili ukuthi mina mphume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususale usiya kwanisa ukuthi ungenise lo ozabe umngenise endlini. Kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho edangeni ingabi kwazi, as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili ngempilo. But ma kuyukuthi awusenelisi something osuyibone kimi ingekho right, mibizi uhlale lami phansi ukuthi 1, 2, 3 awusayenelisi Madube, bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili uma yinini ongabele endlini? Nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba, okunjeka ngikwanile, ungangcono ngizithathele isikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abami nxa kuwukuthi mbebasasekancane kumbe ngibachiye. But abantwana mvamanga ukuthi umuntu ongumama ahambe achiye abantwana, uzasala usuyathatha lowo mboni leyo ngihlale endlini engxenye uzakunika kulokho okufuna okwenza ukuthi ucine udinga umuntu phandle. But nxa kuwukuthi uyangihlonipha kusibilungu baba ohloniphayo, awusoze uyenze njalo, zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama Duwe angakangibona asoze kube right.
Magonya, amafitshane sibili, 10 seconds.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu lapha uthi yena ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama girlfriend amabili ebe mathathu phandle ingqeyena ekhaya lapha ngimhlonipha. Njalo uyakutsho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuhluphayo ekhaya. Kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinsuku angithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba, ufice kuthiwa ifamily balabantwana, ifamily yabantwana babili, isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uphele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho kwamaphilisi khonokho ababephiwa ngabelungu. Nxa kuyukuthi Dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile noma Ncube nguye yedwa, khuluma lo nkosikazi uzithathele abafazi bakho bebabili ube faithful to your two wives uzala abantwana bewungukriton i-Afrika kayinabani
hayike wala mhlasima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo lobanzi Magonya lo mama unkosikazi Sakhile Liline uMadube asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki yezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
yebo mthwaka somuhle zimbabwe omuhle kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus sigxile kakhulu kwezemfundo sixoxa lomelisa jungwanangwana ongumbalisi Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngesinqumo esithethwe nguhulumende esithinta udaba lokuvula kwesikolo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Mina njengombalisi ngibona ngani udaba lolu lukhulunywa nguhulumende kuyingozi kakhulu ngoba kunje isifo lesi se-COVID-19 siyamemetheka awukakwazi ukuthi singaqedwa yini.
Inhlanganiso ezimela ababalisi ziyakhonona ngalesi sinqumo zisithi izikolo zingavulwa umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka. Ukubona njani lokho?
Ngivumelana lenhlanganiso ezimela ababalisi. Nxa singabuyela izikolo zingavulwa khathesi ngibona ngani kuzaba lengozi enkulu kakhulu ngoba nasikhangele kakhulu izikole zemakhaya abantwana baminyene kakhulu emaklasini singabayihlukanisa abanye bayagcina befundela phandle abanye bayagcina befundela endaweni ezingalunganga ukuthi bebefundela kizo imali ezafunakala ukuthi konke lokhu kwenzakale kuhle ayikho mbona ngani ayikho sibili angikwazi ukuthi izatholakala ngathi nxa ngikhayela izikolo zethu ezisemaphandleni ukuthi umntwana wonke abe le mask abekwazi ukuthi uyayisebenzisa njani umntwana wonke abe lalokhu kuthiwa yi-sanitizer uzabe geza njani izandla mani uzabe khangela abantwana
ngeviki edlule abezimsek bake bakhuluma la malunga edala lephalamende abakubhod ekhangela indaba zomfundo Abezimseke bona bathi izikolo yizo ezakumele zithengele abafundi abazabe bebhala imihloliso yabo impahla yokuzivikela okugoqela ama-mask lokunye okufunakalayo ukubona njani lokho
kuzaba nzima kakhulu ngoba izikolo kunje akula school fees ezibhadalwayo akula mali engenayo imali bazayithatha ngapi
njengoba izikolo zizabe zivula maduzane ngokusho kukahulumende kukhona na elikwenzayo ukusiza abafundi ukuze balungiselele imihloliso yabo kahle
ukuthi singathi kukhona okwenziwayo kunzima ngoba abantwana esibafundisayo basendaweni ezishiyeneyo and abantwana esibafundisayo ikakhulu emaphandleni emakhaya ukuthi size sifike kibo bonke senelise ukuthi sibancedise bonke kunzima ngoba basendaweni ezishiyeneyo kuzafunakala izimali eziningi kakhulu so kunzima ukuthi isithi kukhona esikwenzayo ukuthi sibancedise ukuthi belungiselele imihloliso
ngithanda ukubonga uMelisa Jungwanangwana ngokungena kuhlelo ngiyabonga Melisa Sakho somuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana lami ngilelakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yona i-username yami isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumaigobe mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye
siyabonga kakhulu umike hobe sike sidede kancane sinikeleli thuba untukameli gomo
nge ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Uziphatheleni mfundisi?
Namhlanje ilizwi lethu likhuluma ngalokhu esikuzwayo lesikubonayo thina njengabantu abaphilayo sisahamba emhlabeni. Ilizwi ke namhlanje sizalithola encwadini yaLuka isahluko 17, amavesi nje amabili, amavesi afundeka kanje u-1 lo-2. Wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka kuba kungaveli iziqhubekiso kodwa maye kulo vela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaqwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba khubekise abe munye kulaba abancinyane. Lapha uJesu ukhuluma ngendaba esiyizwayo esiyaziyo xa sisaphila emhlabeni ukubana umuntu ulakho ukukhubeka. Liyatsho leBhayibhile lithi kungaze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Ngenye indlela izikhubekiso kumbe izilingo ziba khona, kumele zibe khona empilweni yomuntu odaliweyo. Izikhubekiso ngenye indlela ziyingxenye yempilo. Kodwa ke igama elikhulu lapha ngelithi kodwa maye kulo ezivela ngaye. Ngenye indlela kutsho ukuthi zikhona izikhubekiso ezibangelwa ngabantu bebangela abanye abantu. Leli lizwi liyangithinta ngobana lapha engihamba khona njoba la uhamba-hamba emhlabeni uyezwa abantu bekhubekile, bedubekile, bedungekile ukuthi bakhathazwa yilokhu lalokhuyana. Yebo kambe xa kuyizinto ezingela magama hayi lo Jesu kazithinti lezo, kodwa uthi maye kulowo isikhubekiso esivela ngaye. Xa sikhona emhlabeni silalele inkulumo zabantu bekhuluma, bayakhuluma abantu bayakhuluma ngoba kunengi okubakhwayo, kunengi okubaqalekisayo. Labantu labo baningi abayingxenye yezikhubekiso zona lezo. Ngiyake ngizwe abantu bekhala bekhuluma ngendlala, ngokuswelakala bemisebenzi, ngokuswelakala kwenhlalakahle. Ngitsho lasemagumeni lothando kalusekho kweminye imizi sokuqanda mo. Abantwana basalalela abazali, abazali labo kwesinye isikhathi abo kusela metro phandle kwabo labantwana. Ilizwi lithi maye kulowo osikhubekiso sibuya ngaye. Qaphela, nanzelela ubana ungabi ngulowo oletha izikhubekiso ebantwini. Emphakathini izikhubekiso ziningi. Njoba ngitshilo xa sihamba abantu bayakhala, ukukhala kwabantu kana kuyimthandazo kuNkulunkulu. Nanzelela ungathembisi ikhundla sakho, ungathembi amandla kasezweni. Bangaze bakubizeke likashefu, bakunike amagama amnandi endlebeni yakho uzwe lokhu ufuna ukukuzwa. Kodwa nxa uyisikhubekiso maye kuwe. Uverse 2 abeseyigqiba lindaba athi kungcono kuye ukuba itshe lokusila kumbe litshe lokucholela ligaxwe entanyeni yakhe alahle elwandle kulokuba akhubekise laba abancane kumbe abantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela konke okwenzayo, ukhuba abantu bakaNkulunkulu, usenza unlunya, usenza lokhu lalokhuyana, usiba isikhubekiso kibo. Ilitshe lokuchola lona elinzima eliphakanyiswa ngabantu ababili, abathathu, abane lizagaxwa entanyeni yakho uphosele elwandle. Kayisime ngitsho njalo, ilizwi leNkosi asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sicela ubana singabi izikhubekiso kulaba abantu bakho badala esihlala labo ukuze imilandu yabo ingabi phezu kwethu. Sibusiseke sonke abadala labancinyane. Hlalela kusukela manje kuyebona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya zilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntuka Melikomo. Singakugqibi uhlelo lokuthi sikhangele ebesilazo. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ekhaya. Okulabantu abafika phose amajumi ayisithupha 56 asebegule i-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni kusasa ngo-6:30 a.m.